uhlupho olubekhona ukuthi vele uhulumende lowo esikhathini esiningi ungakhangela even izinto okumele azivunyelwayo abakwazi ukuthi bazenze njani belandele okusemthethweni. Kunganabala maloya, kungani uministry bengela loya engela muntu oma-advisor. So enze indlela abakwenze ngayo, uminister nguyo oyenze i-directive yakhona. Kanti-ke ayisuye okumele ayenze i-directive leyo, kumele i-regulator yakhona yiyo kumele ikwenze. So ngaleyo ndlela-ke abalandelanga ama-procedure. Mbona ngani indaba yakhona ife ekulandeleni ama-procedure singakakhangeli ukuthi babelandele i-constitution. So kube kuhle base bayivoxa vele indaba yakhona, yikho indaba yakhona ilahliwe. So bekungekho emthethweni. Nxa bengaphinda bezame ukulandela i-procedure engxenye singayikhangela, but still singabuyela ekuthini i-act yakhona ungayikhangela, i-Interception of Communications Act kayivumeli ukuthi kube ne-total shutdown. Ivumeli ukuthi banqamekele ama-message uwa-intercepter lokuthi bamonithe babekhangele ukuthi abantu bathini. Kayikhulumi ngokuthi bavunyele ukuthi bacishe. So ngibona ingazani lanxa bengaze balandele i-procedure still bazephula umthetho.
Okokuthi abanye bayathandabuza ukubana kanti wona amankampani kamakhalekhukhwini afana labo iConnect labo Net One kungani bengayalanga baye emthethwandaba ukuthi bazivikele?
Well, ngumbuzo okhona naloo lami sengingawubona kuma Facebook post endaweni eziningi. Kodwa phela bona nxa bethiwe i-directive kumele balandele i-directive. Lanxa uzabuya ecourt, uyakhumbula indaba ye-Daily News ye-Dirty Hands okuthiwa nxa ungaphiwe i-directive by the minister or the regulator kumele uyilandele, ngoba ungafika ecourt ngapho ungalandelanga i-directive uyabuza dliwa futhi. I-doctrine eyangeniswa emakhoti yethu engingavumelani layo, kodwa yikho sokukhona. Okwesibili, kukuwe wena ozibona ingani wephulelwe umthetho ukuthi uye ekhodi. So labana engxebe bengakayi ekhodi, engxebe bengasoze baye because abafoswa ngumthetho phela ukuthi baye ekhodi. So ama-consumer lawo alakho ukuthi bahambe ekhodi. In this case kuhambe thina ama-consumer, kuhambe ama-consumer.